Iningi lezakhamizi lethu umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqhathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe ukuma manzonzo kwezomnotho, osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe uMnumzana Brighton Hare uDuduba wabhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngoNtulikazi.
Nawo dawa ukuthi into yakhona ezwisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingawebizanu vele kuzawoma solonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu basibisele edubeni olufanalo nalolo. Futhi nginanzelele ukuthi asila makhothi lapha eZimbabwe, asila mapolisa, thina asimelayo, thina abantu konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
UMnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha lemfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigedela. Hayi lo ngibona ube nzima, unzima kakhulu sikile.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lonyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalifo, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hayi, kuyasizimela kakhulu lokho.
UMnumzana Dennis Moyo uthi lonaka bebekhangelele ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokho bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Lesikhangele ukuthi maybe izinto engeke zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi, hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola olanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sithole esezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Sesifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanelisa ukubadingela ama-uniform, ngoba khathesi nxa ulo mntwana oya ku-form 1 njengami ngilayo, sokuthi ngiqalise i-uniform lesicathu ukuthi ngizakususa ngisuka ngaphi ngikusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna i-cash angilayo.
Iningi emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo wokuphiwa osuka kohulumende. Njalo uNkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela, ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu, kule ndlala sisencedwe bonaba abama-ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele, basinikeze okokuthi izingadi zikhona sizuze okokuthelela, ukuthi sithelele sizuze ukuphila, ngoba sikhuluma ngezenje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Lobanje iningi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Iningi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo, ama-school fees wona sekonga okumangalisayo. Kude ezinye izikolo sezifuna imbadalo ngedola leMelika. Intengo yezigqoko zesikolo, ama-uniform, layo ikhuphukile okumangalisayo, osekuthiwa iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu ukhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe isithu zulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.